ngelanga langolesithathu lilanga lokuthi abameli bephalamende bathole ithuba lokuthi babuze imibuzo eyabingalotshwanga bebuza ama-ministers njalo ngomvulo kuyona leviki umgcinisihlalo wethu uspeaker wepharlamenti ubuye lombiko ukuthi okusokuvunyelwene ukuthi ama-ministers kumele babonakale ngolesithathu besepharlamente. Kodwa udubo olube khona ngolokuthi namhlanje phakathi kwama-ministers ayi-42 abebekhona bebebane kuphela. So njengabameli bephalamende kakuthi phathanga kuhle, so saqalisa ukutshengisela.
Ungomunye wabaphose baxotshwa, kuhambe njani njalo litshengisele njani ukuze kube laleyo ngxabanxosa?
So vele kwesikhankasa sisithi kama-ministers kawabuye, lokhu siphinda njani. Uspeaker wephalamende wabe sesithi yena ama-standing rules and orders aya u-section 71 uyamvumela ukuthi axotshe abantu, wasesukuma wabiza elamigama lelika onabhu uSolomon Matsuri. So kabasanelisanga ukungikhipha, kodwa esikwenzileyo sithe sokuthi ekhozololo ngase ngiziphumela ngedwa. Uspeaker wasesithi no wonke umuntu kaphume sike siyethatha ikhefu okwemizuzu elitshumi sasesibuyela. Nami futhi ngaphinda ngavuyela.
Ukuze kuqanjwe elakho igama lelikamnumzana Matsore, kuyini elikwenzileyo okwehlukileyo kulo kwabanye?
Esikwenzileyo okwehlukileyo ukuma sazise uspeaker ukuthi namhlanje noma kubomvu noma kumnyama imibuzo yethu kumele ibuzwe. Kodwa nxa ama-minister engekho akula mbuzo ezabuzwa, ngoba kakusincedi lutho ukuthi uma sifuna ukubuza saziswe ukuthi uminister akekho, umbuzo lana usuphe kuphelele emoyeni. Sesidiniwe ukusetshenziswa njengephalamende, sehlule ukuthi senze umsebenzi ngoba ama-minister kawasihloniphi.
Abanye benu bezanu PF bona baluthethe njani lolu daba?
Abezanu PF bahlale bathula, bafanana lembuzi ephekwe lempondo. Bathula zwingo, babekwazi ukuthi thina lokho esikwenzayo kuliqinisa.